lokho esikubonileyo baba unkomo lokana lehlazo elidluleleyo okuyinto engithemba ukuthi abanye abantu abanengi baqala ukuyibona ukuthi ilizwe elifana leMelika ilizwe elaziwa ngokuthi lipractice idemocracy kodwa kube lilizwe eselitshengisela impawu ezifana nalezi sizibonayo njalo okunye ukukhona okukhulu kakhulu baba unkomo ukuthi singakhohlwa ukuthi njengoba sibona ukuxokozela kunje kulezi zinto ukuthiwa ngama security briefings afanele ukuthi ngabe ukuthiwa umongameli uyawatshelwa okuyizinto esazi mhlawumbe ukuthi iMelika ililizwe elilokuthi lilokuhlaselwa esikhathini esiningi izinto ezifana le-terrorism sekuchiye ilizwe leMelika lisegcikeni kakhulu ngoba kathesi ngokuthi abantu bakhangile kakhulu ezinto ezikhanana lokhetho sekusehlula ukuthi ezinye izinto baziconsider noma ezinye izinto bazinanzelele kungela khophe kodwa ke kathesi nxa sekunje sekuchiya abantu beMelika besengozini okuyinto eyenziwa nguDonald Trump angayinazeleliyo njalo esingaziyo ukuthi ama-advisors yakhe abamtsheli yini iqiniso ukuthi iloba noma engazazame ukuthi ayenze njani noma engazazame ukuthi athina delay wonke ama-tactics noma engenze njani kodwa ke ngibona ingathi imphumela seyakhuluma seyavela egcikeni ukuthi iloba uyathanda noma akathandi kodwa ke uJoe Biden kusiyafika lolo suku uzagcotshwa abe ngumongameli welizwe leMelika okuyinto ofanele ukuthi uTrump nje avumele idemocracy avumele abantu beMelika baqhubekele phambili ngempilo zabo angafaki abantu beMelika engozini ngoba siyazi ukuthi inxa kunje inhlekelele sezingenzeka kakhulu laphana ikakhulukazi izinto ezingenziwa ngamalwa icasha iterrorism phose inxa engajo kungabe yinto esingenzeka engachiya sekule damage enkulu kakhulu ukwedlula idamage lesiyibona isenzwa ngama elections
Bayasola abanye bathi ngesikhathi isokutshengisela kwabansundu ese Black Lives Matter abantu bathaywa ngamapolisa bahlukuluzwa kakhulu kodwa izolo abasekeli baka Trump bangenile eParliament bazenzela santando ungathini ngalokho
Musobala babunkomo ukuthi inketha bechabe yinto mhlambe engaze engathi likhadi elihlezi lisesikhwameni sika Donald Trump ukuthi utshengisela sobala ukuthi zikhona izinto abaziqhakathekisayo zikhona njalo ezinye izinto abangazishaya indiva kuyabonisa kathesi ukuthi ngenxa yobungozi obukade bukhona kuma senators njoba sisazi njalo ukuthi eAmerica iningi labantu bathwele imbhobho bayavunyelwa ukuthenga nje imbhobho ingathi umuntu uthenga isinkwa bekufaka senators engozini enkulu kakhulu ukuthi sekungalinyazwa omunye umuntu sekungabulawa omunye umuntu kodwa abazange bayitshaya indiva ukuthi bazame ukuthi babe khona amapolisa babe bezovimba laba bantu bakaTrump ukuthi bengangeni kungenxa utshengisela sobala ukuthi laba bantu bayisekela into leyenziwa nguTrump iloba nje bethuli bengakhulumi kodwa-ke bayamsekela uTrump ngendlela eziphansi sekusehlula nje kuphela ukuthi kusuke kube lo mthetho ababesazi ukuthi kuza kwenzakalani nxa kuwukuthi uTrump engavuka kusasengasekho bona sebesele bodwa ukuthi bazosala sebehlangana lobunzima thize.